abasakhulayo ikakhulu yibo ababhalisela ukuvota endaweni eziphithizelayo. Osakhulayo unkosikazi Michelle Gwebu uthe ukubhalisa endaweni ezikhatshana bekumphuzela kakhulu, kodwa nxa kubhaliswa ezitaladeni kuba lula.
Thina njengama-youth sibona ukurejista lokuthi sibe sibalanda lapha abakhona kuyasiphuzela kakhulu, ngoba lathi siyabe sibhizi kulezinye izinto esabe sizenza. Okuhle nje ukuthi babe besilanda lathi endaweni eziphithizelayo lapha ama-youth atholakala khona amaningi esenza into ezithiyeneyo.
Evumelana logwebu umnumzana Victor Chirara uthe leli linyathelo elihle ngoba abahla bengakhuthalelanga ukubhalisela ukuvota.
Kulinyathelo elihle, sibona ama-youth eseregister labo bebalanda ema-supermarket lasemamolini, ngoba nxa bebalanda ezikolo le kwezinye indawo abayenelisi ukuhamba. Bayingathi belande lapho kulama-movie house lezinye izinto abazithakazelayo edorobheni bayarejista.
U-District Elections Officer wakoBulawayo unkosikazi Sithokozile Khuphe uthe nanxa inani lababhalisileyo lilokhe liphansi, sebefake imizamo eminingi yokuthi bahuge abantu ukuthi babhalise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Sesizama ukulandela abantu ezindaweni lapho esibabona bekhona bebhizi. Siyahamba ezindaweni lapho abantu abahlangana khona, singazawuthiwa kulomhlangano labantu abaningi. Siyahamba sifake ikhiti.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lukhangelelwe ukugcitshwa mhlaka-19 kuMpalakazi, kodwa amabandla aphikisayo asecele izethu ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngamalanga angama-60 ukuze abavela ngaphandle kwelizwe babhalise. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngobathabile Masuku.